Umabhalane omkhulu ehofisini kamongameli lakudayela abaphathi ntambo ele cabinet umnumzana Meshack Sibanda nguye owethule isaziso sokusayinwa kwalomthetho ngumongameli esiphume kugwalo ndaba lukahulumende olwe Government Gazette namhlanje. Uhulumende uthi lomthetho ujonge ukubamba labo athi badingela ilizwe izijezo zomnotho njalo ubonakala njengendlela yokuhlasela labo abalombono owehlukile lukahulumende. Lokhu kwamukelwe ngokudana okukhulu nabamabandla aphikisayo kanye lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu besithi uzaqinisa umbuso wentando akayiphikiswa. Umsekelo wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa uthi bayethuswe kakhulu ikubekwa kwalomthetho esithi uveza sobala ukuba elizweni kakusela mbuso wentando kaZulu.
Kuyamangalisa njalo kuyahlukumeza umzimba ngenxa yokuthi ukubusa sokuba phambanisa ikhanda abantu bezanu-PF. Umthetho lo i-Patriotic Act ayisozincede ngitsho muntu ngaphandle kokucindezela ama-citizens eZimbabwe. Sizabona ukuthi umthetho lo uzasebenzisa amaphoyisa lama-CIO njengesikhathi sika-Hitler lapho ebulala abantu.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Daniel Molokele, ummeli wange-Central edayela ephalamende yena othi lo mthetho uzakwenza kube nzima ukumsola uhulumende kumbe ukumkhuza lapho iphosisa.
Indaba ye-Patriotic Bill izwisa ubuhlungu obukhulu kakhulu. Kungizwisa ubuhlungu mina njengomeli wadalela sephalamende yeZimbabwe ukuthi ngalesi sikhathi kule nkinga enkulu yomnetho yesizwe abantu beZimbabwe behlukumezwa, bedubeka, besifa ngendlala, kubuya amabhili angasoze athuthukisa isizwe. Kubuya amabhili ayenza abantu beZimbabwe bahlukayike, beze ubuhlungu belokhu betshela ukuthi nibangakhulumi lokhu bakhulume lokho.
Ingcitshi kwezomthetho umnumzana Peter Sibindi uthi lo mthetho uphambana lokumunyethwe yisisekelo sombuso.
Kuba nzima ngakhona lowo mthetho ngoba nxa ubaba engenzi kahle kuba nzima phela ukuthi umtshele. So ilizwe liyalunga njani nxa yena ubaba engavumi ukuthi aboniswe njalo kukhunywa iqiniso ngalokho, ngoba phela akula lapho esiyabe siya khona. That's what we call it dictatorship, esingayifuni yona le.
Kodwa ilunga leZANU-PF enginobhala wohlangothi lwabontanga umnumzana Admire Maskati uthi lumthetho uzakwenza abantu bahloniphe ilizwe labo elitshona lihlambazwa.
Ngombono wami mina, ukusayinwa kwayo ukuthi bengumthetho kukahle kakhulu ngoba uzananzelela ukuthi thina njengabantu beZimbabwe asilathando lelizwe lethu, asila thando lokuba ngamaZimbabweans.
Istudio 7 kanye nelisanga ukuzwa imbono kamphathi ntambo ezemthetho omnumzana Ziyambi Ziyambi. Kodwa ekhuluma ngemva kokupasiswa kwalomthetho edayile Senate wathi lomthetho uqakathekile kwezomvikela welizwe esithi kawuqophanga muntu ikakhulu labo abayabe bezivakatshele phandle kwelizwe ukuyabona izihlobo labangane, kodwa uqondise kulabo abaya kwamanye amazwe ngenjongo yokuyacela ukuthi ilizwe lijeziswe kwezomnotho kumbe lithwaliswe nzima ngezinye indlela. Abatholakala belecala phansi kwalomthetho babikwa belakho ukugwetshelwa ugodo kumbe ukuhlala ejele kwesikhathi eside. Umthetho lo uza ngesikhathi sekungasensuku zatshwala ukuthi kuqhutshwe ukhetho lokudinga amakhansila amalunga edayela ephalamende nomongameli welizwe ngenyanga ezayo kaNcwabakazi. Kungalesi sizathu ingcwethi ezicubunayo ezombusazwe zithi ulakho ukusetshenziswa ukwethusela abamabandla aphikisayo. Ngimele isitu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.